Well, thina njengezakhamizi lapha kobulawayo kukhanya ngathi abantu sebehlanganise kamakhanda ngendaba yemuva, ngoba ngale muva bekuthengisa ukuthi hhayi ngojanuwari kuzaqalisa kutyintshe, kuthiwe ngofebruwari kuzaqalisa. Khathesi akusela mntu okhuluma la ngawobuthule, so uzananzela ukuthi sikhuluma kade khathesi abantu abasakwazi ukukwenzakala. Kodwa ungakhumbula ngale mva kwakugcina ungathi laphana kuthiwa uhulumente usengenele uthi yena izinto zethendwa mazihamba kuthi kufanele zirithendwe, kwasala ungathi kule confusion enjalo. So ke akuqondakala kuyikho yilo uhlupho sikhona ngomolo, khathe sakula mntu ongakuphendula silokucaca ukuthi landizele ngemolo kwenzakalayo.
Kunjani khona lapho imeli yakhiwe khona, njengoba sisazi ukuthi kwasuswa abantu ababesebenzela khomphana?
Hayi, ikhuluma kanye ngathesi abantu babhizi bazithengisela khona phana. Abantu babe ngathi basuswe, but abantu ungakhana kathesi ungazifika aphana egodini kugcwele abantu bazithengisela. Akusathengisa i-agency leyani eyayikhona, so asakwazi ukuthi kumbe lokho kukhomba ukuthi udaba lokwakhiwa solwehlule kumbe solumisiwe. Yikho kungani nje abantu kuyasikhathaza ukuthi kanifele kwenzakalani, and asilampe nje ecacayo esiyitholayo lobanga akukhansili la njengamakhansilazi lawa abacaci ukani indaba yemoli ihamba kanjani.
Sike sabona ebulenjini lapha be-internet kukhulunywa kuthiwa khona kungani sekumisiwe njalo ukwakhiwa kuyaqala ngenyanga kaNovember. Kungakuliqiniso yini imbiko leyi kumbe vele sokuyikukhuluma nje kwabantu?
Ye, ungananzelela kakhulu ebulenjini lapha esi-social media kulezi ezinye ezikhulunywayo, ezinye ziyabe zingelaso ebambekayo, so yilithi ubola khona. Thina siyasikhali ukuthi nxa kuthi le information iqinisekile besikhali lingawo ukhansili uyaphuma egcekeni babikele izakhamizi ukuthi hhayi imoli yenza qalisa kanje, basitele ukuthi leyani iproblem babelayo lohulumende wayesithi yena uhulumende ungathi ufuna ukumisa, bathi ukuthi hhayi uhulumende lo wayefuna ukumisa sokuphela into seziqhubela phambili. So kathesi wonke umuntu sibonge ukuthi sikhangele sibone into kwenzakalayo. Akula mntu leqiniso lakho ukuthi uhambe uNovember, beli November ngasikhuluma ngawo seseduze, kodwa nxa kuleyo kungaqali kungaqasi ukutyengisa ukuthi kwenzakalani laphana egodini kumbe kumolo. Kusuka abantu sibesingasabi leqiniso lakho ukuthi kambe kuliqiniso yini, ngoba ungakhumbula kuhle I think amahlandla ayedlula 4 or 5 khathe sithiwa kuyaqaliswa kwehlule kuyaqaliswa kwehlule, abantu abasela qiniso lembiko yonke le elethwayo, abantu sebethi sizabona nxa sokuqalisa.
Khona bekuthembisa na ukubana kungaqala ukwakhiwa njalo iphele limol, kungaba lobubelo ikakhulu kwezamabhizimusi akobulawayo?
Leyo liqiniso elikhulu, yikho thina satsho njengezakhamizi sacaca ukuthi lanxa kuthiwa kulokunye ongahambanga kuhle okhulumende laphana sifuna ukuthi sazi sinayo uhulumende kayeke iproject liqhubekele phambili. Nxa kuyikuthi ukukhona owagangayo kule project abadile lako kusho leyo muntu waganga kuthi iproject iqhubekele phambili, ngoba iproject lingaqhubekela phambili khonaphana nxa kusasikhiwa siyananzela ukuthi khathesi kuzavuleka imisebenzi eminingi abantu bahambe bayisebenza. Ngaso kuphelele futhi kwakhiwa sokula ma-shops kuzavuleka imisebenzi abantu baqhathwe baqhubeke siya phambili. Phezu kwalokho futhi kuzangezelela uhlonze esingathi yivali kusithi, ngoba iproject yana iproject enkulu enhle engenza labantu abafikaubana ubana bazoyinvesta baphandle kwamazi babuye siyathatha iproject leya. So kithi kuqathekile kakhulu leyani iproject ingami iqhubeke siya phambili, izavula imisebenzi ikhulisa istatus sedorobho yenzela abantu abangaphandle babuye kubana bazoyinvesta, ngoba iproject ekhangayo umhlaba wonke. So kuqathekile leyo project ibe khona kwakhiwe abantu babenefite labantu.